Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavinkilini osomabhizimisi benza santando. Nanku lo mkhathi kawuthembisi indlala iqhubeka isidla ubhedu.
Sengilimile ingadini yale elokishini okuyimbili. Nakukha lokhu kwelilanga ngenxa yomakhelwane enginike umgani wempuphu. Idlulile lelo la. Elakusasa akwazi. Abekhona abazweleyo mntu kusedorobheni emphathele u-10 kg. Sengisidla kanye ngelanga njenginje ndawo.
Unkosikazi uCatherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni. Lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi yabazali. Uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje engayitholi imali virusi siyakhona sekhuhlangene ngomzali wakhe. Kodwa mina nxa kulomunye othi ngingathi hayi mntanami lokhu engithi nanko kuyi $5 ngingathenga umakhelwane eshiye ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona kwenzalo esikhona sishiye kuzithi sinyani sithole ukuphila.
Ukhansila wekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla okuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuyi nyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezinye izindlela kanika abantu istable food, stable diet. Banika amabele banike umuntu. Lokhu kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Into engeke ngizwisise. Ongeke uyidle wena kodwa wena uma ngilile. So ebunganikanga uzolahlela kini. So uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco. Abantu kathesi abaningi laba bathi asisayi ema-toilet. So silama incidents abantu bathi ah mina ngisayi toilet sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho, umnumzana Jeffrey Sibanda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ngenkukhwini asezisibuya sibilazongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima, sekumele ube le plani lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilugu, sihlale phakathi singasaphumi phandle. Yikho ukudumba ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesilugu ungela kudla uzayinikani kuba nzima. Kanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhodabhodela izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilugu eminye imizi akula nkukhu ngenxa yamakhanka.
Unkosikazi sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanya ngani zabalamnyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi. Ayindlala ikhulu kakhulu shemu, ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani buhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamashumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.